lingali tshona njani umthwakazo muhle zim topo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumaigobe namhla kuhlelo sixoxa lophilani ncube osakhulayo olohlelo olujonge ukukhuthaza idale lephalamende ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza ngesingizi sithi ama broadcasting licenses ikakhulukazi nxa sesikhangela indaba yama community radio stations Ngobe ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele okuningi ngepetition elifake kudale leParliament.
Ngiyabonga. Sinanzelele ukuthi khona thina abama special interest community radio stations abazange basifaka kule ikhole yayikhona le abayenze yama community radio stations. Njalo nxa ukhangelisisa kuhle uzafica ukuthi bonabo abakhokheli lawo ma community radio stations ngabantu ababiswe political party ikanti bekulamanye ama community radio stations abevele khona adingawendibeli like isiye igwanda le intepe uzafica ukuthi kukhona vele kade kule intepe community radio isuke yasihlanganiswa lesotho labantu abantu ngoba sekubonakala ukuthi nanku sebebuyile sebefaka I community radio eyesotho so akula ngenye indlela engenzakala ngaphandle kokuthi lati sibe ingxenye yani yabona laba sebekhona sokuthiwa isotho community radio whatever
kungani likubone kuqakathekile ukuthi lifake le petition kudale leParliament
sibone kufanele ukuthi siyifake edale leParliament ikakhulu imedia portfolio committee ukuthi kube yibo abahamba phambili kukhulunyiswane leParliament yonke ukubana kanti thina isisithi phandle for example ama community radio njengabo efocusa kuma youth kanti singena ngaphi kwangkhona ngoba lati siyawafuna ama licenses angkhona uthi lati si broadcast sikhona pa kuBulawayo
kulabontanga abaningi abasekela lumbono wokuthi kuhlolisiswe indlela abantu bathola ngayo ama licenses kungani besekela lumbono
ontanga bakuBulawayo bayafisa kakhulu ukuthi kube ngani bangathola eyabo community radio station ukuthi bafake laba into zabo kungabe kukhona enye i-radio stations ngathi mina i-commercial radio station ela laba ngeke bazi bakhangele into zamayouth abaningi ngakhona ukuthi bethu bona ayi nanka amayouth akhona kahle sifake indaba zabo lapha ngoba bona liyana phela i-commercial radio station eyenza imali so labo bafisa ukuthi khonokho abakwenzayo bayenza into eziningi ezokuhlabela amadrama etc bayafisa ukuthi babe leyabo labo i-radio station lapha bangafaka khona into zabo bethu ukuthi balalelwe labo njengabantu abatsha indaba zabo zonke abazifuna ukuthi zikhulunywe kuleso station
njengoba selifake le petition kudale leParliamente likhangelela ukuthi kuyini okuzakwenzakala
ngokufaka ipetition edale leParliamente sikhangelela ukuthi khona kukhulunywe ngakho ukuthi khona singalayiseswa njani lama community radio awe special interest kona vele ngivele ngithi mina yona njengebhazi kahle kahle ebekungamelanga ukuthi kube yiyo eflight ama invitation iyo lapho kumele kusukele khona ukuthi ku community njengoba kunjalo nje yi community okumele iidentify ukuthi khona lapha kuyafuneka I community ready hayi khona ibhazi ukuthi kube yiyo yona hayi sesizafaka ke ikholu yibo abafakayo ikholu ezibhazi
hayi silukandaba isikhathi sesesidliwe ngumangoyi sithanda ukubonga uphilani ncube ngokungena kuhlelo Ningakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection Sengishaya phansi olivalisayo igama lami ngumaigobe zimpapo muhle bye bye